abantu balumelele sivile kodwa-ke belumelele benjalo kunovadlwana ikakhulu kunaba ababhoda bebala abantu ngoba seke bakhahlamezwa ngabebutho ngesikhathi belungiselela ukuthi bebala abantu ngesikhathi befundela ukuthi bebala abantu khonokho nje yikho ngani sokungani kunika abantu uvalo ukuthi kambe bazawuchuba kuhle umsebenzi beze beyephutha kumbe bazathola abanye sebemelele njalo emakhulisini kodwa-ke nje uzulu ngokwakhe ubekuthele nje ohlelo kahulumende elumelele
khona ngapho kobulawayo kunjani madube
ngokufanayo mntanami ngoba na khonokho kukhulunywa ngubaba uMadlala ukuthi laba ababalayo sebeke bakhahlameza njengoba uyayazi lawe ifiye ukuthi vele ayisonto ukuthi ngayenzakali phomba ukuphuma amasinya emuntwini abasela lashuwa ukuthi kanti i-process esingathi i-national process esincedisa kakhulu entweni zokuthi sihlelela ingaba lokukhahlameza okunjalo kuyini kanti okwenza ukuthi abantu bakhahlameze abantu sebele mbuzo eminingi ma ukuthi kathi vele ukuze kulovele ukukhahlameza lokhu kuzama ukuvalani phela nxa siyikhangela i-census le yiye senza ukuthi sibhajethe kuhle siyenze kahle into zethu lapha elizweni
nxa sikhangela konke okwenzakeleyo Madlala elizweni kusuka ngo-2002 kuze kufike lamhlanje singabona inani labantu liqonga yini lisuka ku-11.6 million kumbe silakho ukubona lisiya phansi
angeke liphonge baba Nkomo ngoba uyakwazi ukuthi okwenzakalayo phakathi kwesikhathi ukuthi abantu basuka ngenxa yokuthi umnotho ungasayenzi kuhle ngendaba ukuthi ezombusazi zazinemazozo abantu bagcwala igaka lonke abanye behamba okungekho emthethweni so kuba nzima ukuthi bazikahle ukuthi bangaphi abanye basegodini baphanda okuthi ukuthi mhlawumbe lingaya phansi kugcine kunganiki umfanekiso okuqondile ngenani labantu bezimbabwe ngoba abaningi base bagcwele eguswini nje kanti-ke nabanye abaphunda abalutshwana nje yibo mhlawumbe abangabalwa kodwa iningi labantu lithabalaze eseguswini ngendaba yokuthi izinto zezimbabwe zazisefa zonke
madube uthi umongameli mgabe zalanani lande uthini wena ngalimbiko
kathi anti uyazi ukuthi lokho mina ikuthi angikwazi i-context yakhona ukuthi ubesitshona ngoba na nxa abantu bezathiwa bazala nebande kathesi sikala ngokuthi asilazikolo asilamali engethu elizweni vele into kazihambi kahle uzabafida ngani sikhuluma sinje kule drought uyabeza bafida ngani kwalaba bakhona nxa isithi zalani lande
baba Madlala ngena khonapho ngitsho le bhayibhili liyamsikela umongameli umgaba
kodwa liyamsikela kodwa sikhanda isikhathi sokuthi impilo iyatshintsha sesibuyele endulo ukuthi hhayi asisaleni sigcwalise abantwana abe ngatshebeshebele kathakana kodwa kungakunjalo baba Nkomo nxa sithi asisaleni sande kumele njalo sitsho ukuthi singabulalani ukwenzela ukuthi sihande ngoba nxa lakho sibulelana siyaceda inani labantu ukubulala ungabulala ukuthi lokudala ungabulala abantwana ngendlela ezithiniyo nxa umnotho ungayenzi ukuhle abantwana bechapha ukugulukudela bese-South Africa bagalulu mebadliwe zingqwenya uyabubulela abantu nxa kungenamagesi omama bezala esibhedlela bagcine besifa uyabubulela abantu ngakho-ke kumele sikulungise khonokho sibona ukuthi lanxa sizala sibalutshwana yena leli inani esihlala asililondelezeni kuhle kodwa nxa singaphathanga kuhle ilizwe lethu zabulala abantu ngendlela ezithiyeneyo directly kumbe indirectly
khona ukudlondlobala kwenani labantu kuyaneliseka yini madube ngalesi sikhathi ikakhulu sikhangela ukumemetheka komkhuhlane wengculazi
mina ngibona ukuthi kathesi abantu bengagijimisa into lezi ezokuzala sesikhangelana nje lapha elizweni lethu leZimbabwe iyazi ukuthi ama-problems maningi umuntu abe yehluleka vele lokuthi agcine bona labo olabo lo lalo sesithi lami ngokuthi ngigcine khona lokhu engilakho njengoba abantu babecacisile sokule mbuzo eminingi ukuthi ngaphomba ukugijima yini uphomba ukuzala ngoba na kusukela wena ekhaya uzakwanisa yini ukuzitheka izithubo zakhona njengomama uye esibhedlela uzakwanisa yini ukuthi uyethenga zonke into ezifunakala esibhedlela bese kusika ngokuthi indaba ekhulunywa ngobaba njalo yamagetsi kusuka kube kuningi okwenza ukuthi la uqina usukukhathulethe ukuthi kuyanginceda yini lokhu kumbe kakunjani kakunginceda
baba Madlala akuyigqibe
na lokho esikhanele baba Nkomo isesa siqakathekile sibini nga ingaphathwa kuhle njengoba sithile ukuthi yenza ukuthi laba ababesabenile sithi babhajethe benelise njalo ukuthi abantu bakwane sithi babe lengcwele yama-constituency kodwa-ke nxa ukuphazamisa sisuka sithi ukuthi mhlawumbe kulenye into efihlwayo kwesikhathi ukuthi ngesifunta ama-constituents aqheliswe kumbe afinyezwe kusiya ngokuthi ababusayo babona bedume ngaphi kodwa-ke nxa konke abathungamelayo nxa bangaluqhuba kuhle yinto nje enhle yenza ukuthi siyenelise ukuthi sicabangele ukusasa yethu.